Inkulungwane lenkulungwane zabantu abaphila lesimo sezempila kahle okufana lengculaza bathi impilo yabo isengozini ngoba bayabandlululwa izisebenzi zezibhedlela lemakilinika. Lokhu kuphume emhlanganweni wohlangothi zabantu abachiyeneyo abaphila lesimo sezempila kahle oqhutshwe kobulawayo. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni elwela amalungelo abakulolu hlangothi eyeVoice of the Voiceless, unkosazana Miles Moyo uthi kunzima ukuthola usizo esibhedlela ngenxa yobandlululo.
Kulo bandlululo kakhulu lenzondo for abantu abaku-LGBT community esibhedlela. So kunzima ukuhamba khona ethola usizo kakhulu mayelana lemkhuhlane yasemacansini. Isikhathi esiningi abantu bagcina bengahambi ukuyathola usizo ngoba besihlesa ukuthi bazaphatha kabi kumbe bazahlekwa kumbe bazaxothwa vele. Njalo eminye imkhuhlane uyeza kuthiwa ubuye lo muntu othandana laye. So abantu babesesaba khona khona ukuthi ebesekhuluma ukuthi hawu umuntu endithandana laye umfazi lingapha laye umfazi kumbe umuntu endithandana laye yindoda laye yindoda. Abanye bayesaba ukuthi sebengaripoti emapholisini kumbe babotshwe. So isikhathi esiningi abantu abathandi uhamba bethole usizo ezibhedlela zikahulumente. Into eqakathekileyo ukuthi odokotela lamanesi wonke umuntu osebenza isibhedlela afundiswe ukuphatha abantu ngenhlonipho njalo ngendlela efanayo. Ama-human rights akhangelele ukuthi aya ngawonke umuntu kungabi lokukhethana.
Obona ngocwaningo eVovo, unkosikazi Sikhululekile Sibanda uthi imikhuhlane yengulamakhwa ibhahile ebantwini abakulolu hlangothi.
Kuma Lesbian umkhuhlane esihlangana layo mostly ngama STIs ukuhlangana lakho ezinye imkhuhlane lezi njengo HIV which don't you, it's at a low risk ngoba kukalutshwane ukuthola ama lesbian ama bisexual.
Ophila lobulili obukhubazekileyo uMemory Mpofu uthi kuba nzima ukuthola usizo ezibhedlela ngoba esibhedlela kuyabaphica ukuba baphila njani kodwa babonga iPSI ngokubamukela.
Fortina kunzima because ngaze ngibe legcikwane engabe maybe ngilitholile emuntwini wami. Kuba nzima ukuthi ngithole uncedo or lo muntu wami sithole incedo kumbe information ebhekane lathi mpelampela because izibhedlela eziningi babhekelelwe abantu ukubana kube ngumfazi lendoda. So uma sokubuya abantu abanjengathi kusuka kungasabele information eyiyo esiyitholayo because akula nto asila sizwe silitholayo kwamanje. Kodwa sibonge phela i-PSI ngokungenela kwayo ukuthi la izama ukuthi size phela i-key population abantu abanjengathi ukuthi sikwanise ukuhamba singama-partners siyathesta lo muntu wami lami ngikwanise ukufihamba atsele ukuthi hayi mina ngingumuntu omeso ngithanda nalo muntu oyintombazana. So I think if i-PSI is the first start for Tina because hayi ama-public clinics for manje hayi asikatholi usizo oluqondane nathi ngoba sometimes masifika lapha emaklinika kufanele sifike sifihle ukuthi ngiyini. So bona information abayo ngiphayo yona bebhekene emuntu onothana lendoda ukanti mina ngiso umuntu othana lendoda. So ayisibhedlela kwamanje kusasenzima. So for now sisasebenzisa iPSI as a spot sethu singcono sithola khona information lathi ibhekane nathi.
Unkosikazi Patience Dube owekhopha Live Child Network laye uthi abasakhulayo babhekane lodubo lwemikhuhlane yengulamakhwa.
Okwakhathesi inani labantwana abathola ama-STIs ngingathi liphakeme ngendaba zokuthi young people are engaging kuma-unprotected risky behaviors.
Ethi udubo lolu lungaphela uma inhlanganiso ezilwela amalungelo abasakhulayo zingaqhubeka zibafundisa ngengozi zokuya emacansini umuntu engavikelekanga lokuqakatheka kokulondoloza impila kahle.
Nxa singaqhubeka sisiba lama-dialogues kakhulu laba abatsha sixoxisana labo ngendaba zokuzivikela emacansini. Kakhulu nxa singakhangela indaba yama-condoms nendaba yokusetshenziswa kwama-family planning. Ufithi kakhulu nxa sikhangela indaba ye-family planning ulutsha lwethu lukubona kunzima ukuthi luhambe ema-clinics lusiya-accessa i-service yona le ye-sexual reproductive health education. ngenxa yokwesaba ukuzwa judgwa nga ukuthi kuyathwa umntwana ole 15 years udinga nifuna ama condoms udinga efuna ama family planning tablets.
Inengi labasakhulayo labadala eZimbabwe bayabanjwa imikhuhlane ehlukeneyo yemacansini kodwa kube nzima ukuyathola usizo ezibhedlela ngenxa yobandlululo okubikwa lokhe lumemetheka ikakhulu kwabasebenza ezibhedlela zikahulumende lamakilinika okuyiwephula ilungelo labantu kwezempilakahle ikakhulu abaphila nesimo semikhuhlane efana lengculaza. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.